Kuqakathekile kakhulu ukuthandazela ilizwe lethu ukuze kube nokuthula. Njalo kuqakathekile ukuthi nxa kuthandazwa kube khona abakhokheli belizwe. Kodwa into eqakathekileyo engifuna ukuyichasisa ilengcele ukuthi imithandazo ibe khona, kumele abakhokheli bamabandla kube yibo ababaphambili. Njalo akumelanga ukuthi kuqhubanisane lezinto ezama-political parties, kodwa kumele kube umthandazo owelizwe lonke ongakhethi muntu, ongakhethi ukuthi lowo muntu ukuyiphi political party ohlanganisa wonke umuntu. Ukuba ngabe kungubani lobani angabuya-ke kulowo mthandazo ezothandazela ilizwe. Njalo-ke lindaba yokuthandaza ikithi amabandla yithi okumele sibe phambili sikhokhele. Sinamabandla ethu esiwanziyo amele egoqela amabandla angaphansi kohlangothi lweZimbabwe Heads of Christian Denomination. Ngakho-ke kuyakhuthaza ukuthi sibabone kusuka yibo ababaphambili, ngoba yibo abagoqela amabandla wonke esiwaziyo amileyo. Njalo-ke kuyasiza ukuthi yikho lapho silama-bishops ethu esisebenza ngaphansi kwawo. Ngakho siyabe sifisa ukubabona kube yibo abakhokhelayo linto. Njalo ngathi bayavuma kumbe baba-accepted ngumuntu wonke, ngoba bayabonakala ukuthi abakhethi hlangothi.
Lina njengabamasonto mfundisi, iqhaza elingalibamba liphelela emkhulekweni kuphela yini, kumbe kukhona okunye elingakwenza? Ngoba omunye engathi lanxa kungaze kukhulekwe kanganani, umkhuleko kawuluqedi udlakela.
Into eqakathekileyo kumele sikhuleke, kodwa senze olunye lutho futhi. Kuyini esingakwenza? Silenhlanganiso esizithi thina ngama-local peace committees, kumbe ukubambana kwabantu besebenzela ukuthula ezigabeni ezehlukeneyo. Ngikhuluma kanje sinama-local committee ayedlula 46 areas esendaweni ezehlukeneyo, kuma-district ethu, akuphakathi kwemizi yethu, kuma-villages nakuma-provinces lasendaweni ezehlukeneyo. Bayasebenza behlanganisa abafundisi, omama, intanga, abantu bama-political parties, futhi ngathi ngabakahulumende abakuma-districts, local authorities abakahulumende, basebenzelana labo befoma ama-committee, amaqembu abekhokela indawo zabo, besebenzele ukuthula, bekhangela ukuthi kambe kuyini okungenza ukuba kube le ngxabano. Nxa ingxabano isikhona, bayahlala phansi belungise ukuthi kambe ilungiswe njani.